kulabo mama asebephakanyisiwe abaqanjwa amabizo abo ukhanya ngani njengoba sisho nje ukuthi uKamala Harris uyokhanya ngani uphezulu. Mina ngibona ngani uKamala Rice uza Harris ufanele lo msebenzi ngoba uBiden ube waba khona phakathi eWhite House uyakwazi ukuthi upresident kumele enzeni. Kodwa nxa sikhangela ngokuthi ezomthetho like ukuthi imithetho nje umongameli lo khona lo attorney general wakhe sebewuvuthuze kanjani sebetshintshile izinto ziningi kakhulu izinto ezilobutsotsi phakathi. UKamala Harris njengomuntu owake waba oligqwetha olezolwazi ngalezi zinto kakhulu siyakubona vele ngendlela abuza ngayo ukuthi ezomthetho kuzikhaliphele. Mana ngani kuzakwenza ukuthi kube ngumbuso oqinileyo ngoba uBiden uyake lo muntu azakweyama kuye ngezomthetho ukuthi lapha kumele senzeni lapha kuyini okumele sikuhlolisise sikucazulule njengoba lokho sokuwoniwa ngumuntu lo obekhona lo lwa-Attorney General wakhe singakulungisisa kanjani. I think ungakhangela ukuthi uTrump University yena ungumkhokheli we-law and order. I think ukuba umkhokheli kwakhe we-law and order kubhidlizile endleleni yokuthi kwakhe so kufunakala umuntu njengoKamala Harris ozaphenduka laye azelungisisa lapho kudiliswe khona.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani uzanqoba na umongameli Trump ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus lanxa bebemutsho yena ukubana kwezenotho ubewuvusile kakhulu umnotho welizwe imisebenzi yabaminingi ukuthi uzanqoba na?
Ukhetho luzayo luza kuba nzima kakhulu kumkhokheli okhona. Angawina i-election ngenxa ukuthi bakhona abanye abantu abambona elobe esenza kuhle. I-economy ye wayeyizamile kodwa ayikhona ukusuthisa wonke umuntu kwakusuthisa abantu bakhe ikakhulu abamabhizimusi abayenzela ama-tax cuts. Labanye bonke even imisebenzi ibikhona kodwa abantu bebelokhu behola imali ephansi ngenxa ukuthi uTrump even engaze abelungisa i-economy ubengavuma ukuthi abantu bakhwezele imali bebencindezela ama-unions lawa amela abantu ukuthi abantu kubonakale ukuthi iholo abaliholayo lingana yini lesisekelo sokuthi ukuhlala kuleyo ndawo kumbe ukubhadala irenti kunjani. Ubeyilungisile i-economy for o-businessmen watshintsha njengoba ngengakhuluma nje imithetho ukuthi isebenzi even imisebenzi ibikhona kodwa bezihlukuluzekile bezingaphathekanga ngenxa yokuthi i-economy leyade ilungisela yena ubeyilungisela labaqhatshi labangani bakhe abalimali. Angawina njalo kodwa kuza kuba nzima ngoba kathi sekhangelane le economy engasahambiyo kuhle le coronavirus lezinye izinto zakhe ezinyazenzileyo nje ezilobutsotsi phakathi kumenemene. Abantu bayananzelela evotelwe komnyaka wokuqala ewina ngo-2016 abantu babengazazi izenzo zakhe. Mbona ngani kathesi kuse abantu sebezibonile izenzo zakhe labantu sebediniwe ngengungu ehlala ikhala. Angithi abantu bathi bona nxa ingungu isikhala kakhulu siza kudabuka leyi iyakhala sibili lezi nsuku kunzima. Ngibona ngani kwesinye isikhathi la uyazibona ukuthi umbuso ungambalekela. Angawina but angiboni.